siyalamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 sezibandlela 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ngikuhlanzeka sizanga sibone uDaniela ngalo laba abemthoza kulemile lemisebenzini yabo. Kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esingabaziyo abakhonza ibhoda ngedolobha namhlanje.
Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni letshitungwiza kulandela udlakela uqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi izolo zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. Uhulumende uthi imigoqo ekuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe e-National Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudale le-cabinet. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulokufuthelana edolobheni letshitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uZulu ngamakhombi lamapholisa labasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Abantu laba babikwa beyema ofisini kamanisipala waleli dolobho bekhonona ngokukhwezwa kwemali yomthelo obomele bawubhadale ngomnyaka usuka ku-$70 siya ku-$100 ngomnyaka. Kubikwa umanisipala ethumele abasakhulayo abacathengelwa ukuthi ngabe bandla leZANU-PF ukuthi baqotshe abantu laba kwase kuqhamuka udlakelwa kwalwiswana amapholisa lawo angenela achaya abambalwa kwabotshwa bedlula amachumi amane. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho etshitungwiza Residence Trust umnumzana Marvelous Khumalo utshele Studio 7 ukuthi lokhu kulokufuthelana lanxa abantu sebeqale ukwenza imisebenzi yabo.
Namhlanje kasizanga sibone uDaniela njalo laba abemthoza sebemilile emisebenzini yabo. Kodwa sibona ukuthi lapha kunabantu abanye esingabaziyo abakhonza ibhoda ngedolobha namhlanje asicabangela ukuthi bangabe bayabantu labo abahlolayo security sector yena abayithole sengibona izimota labanye abantu esingabaziyo singahlali sibabona emzini wesipiza siyababona namhlanje bagembe lapha ethawuni bayabhodabhoda khonapha njalo kuyabanye abantu abahlukuluziweyo izolo amavendazi abaqinisayo kakhulukazi omama abathathelwa izinto zabo nabo siyabona lokho bedikeka abanye sebeqalisile sebehale izinto zabo ezithengiswayo njengamatomatisi nemigida nokunye sebeqalisa ukuthi bakwanise ukuthengisa njalo noma izolo kwakunzima abazange baphiwe ithuba lokuthi bathengise izinto zabo abanye vele bathathelwa izinto zabo.
Labo ababotshiweyo kuthiwa kuhamba njani?
Ababotshiweyo labo yibo abacatshangelwa ukuthi yibo ababe organizer ukuthi kube nodlakela ukuthi bakhethi bahle mapholiseni bathi bathi ayenza ama-investigations ukuthi babone ukuthi yini okwayenza ukuthi izinto ziphile sezifika nodlakela.
Abalimeleyo-ke banjani njalo ungasitshela ukuthi bangaki?
Thina kasikakwanisi kakhethi ukuthi sibekwazi ukuthi abalimalayo bazani kodwa kakhethi thina esikwenziyeyo ukuthi siyathaba lethuba lolu olisinike lona thina ukuthi sikhulume emoyeni. Siyacela ukuthi bonke abalindeleyo ngababuye e-ofisini yetiza e-base class kumbe bathi sibafonele sikwanise ukuthi sibanike uncedo lokuthi bayelapha bengela imali eyabe beyikhupha. Yiso isicelo esilapho soleso. Siyacela ukuthi manabe khona abalimeleyo kumbe omunye umuntu okwaziyo omunye owalimalayo izolo ngenxa yokudlakela owayenzakala.
lo ke ngumnumzana Mavela Sikhumalo umgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eChitungwiza Residence Trust bexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eChitungwiza. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo ngemva kwamaviki phose amabili zingaphiwanga iholo likampalakazi, sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liza kuza nini. Lo ngumbuzo owethulwe emhlanganweni owenziwe namhlanje phakathi kukahulumende lenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo iApex Council. Sixoxe lomgcini isihlalo walinhlanganiso umnumzana Richard Gundane othi uhulumende wehlulekile ukuphendula umbuzo webonus.
Ngibani ezathatha imali ngoDisemba? Njalo ngeyani? Bona bayakhuluma ukuthi njengoba singabhadali ipension, sekumele ukuthi siqalise ukubhadala ipension, ngoba ipension leyo kumele ukuthi ibhadale labo abathiwe umsebenzi. Hayi, lokhu kakusenzwa ngabo. Sikumeleleni ukuthi sikukhulume sikuzwisise bangakakhiphileyo mali. So kule nkinga khona. So sithe thina izisebenzi zifuna ukuthi imali leyo i-7.5% ibe ine kayine kuze kufike isikhathi sokuthi sekune-increment. Ama-salaries sekwanisa ukuthi athale leyo deduction. Khathesi kasisiso isikhathi saleyo deduction. Kasiso isikhathi sama-deductions amanye amaningi wonke okumele ukuthi afike ku-payslip. So yizi inkulumo lezo. So kasisajabulanga njengesisebenzi ngoba kasisayithola ngempendulo yokuthi i-bonus iyabuya nini. Njalo emhlanganweni kabasitshelanga ukuthi wazakhiphayo na i-7.5 yona leyo.
Manje pho mnumzana Gundane lithi uhulumende ayithole ngaphi imali njengoba ekhala ngokuthi kalayo imali yakhona.
Hayi, thina kasikwazi khonokho. Thina siyakwazi ukuthi njengesisebenzi thina siyasebenza. Nxa sikhangele uhulumende ngu-employer wethu anti yabona khona i-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi ungasebenza kumele ukuthi ubhadale. I-contract yethu ikhuluma khonokho ukuthi umnyaka ungaphela kumele ukuthi uthole i-bonus. Nxa sisebenza kuphela kumele ukuthi sithole leyo mali.
Kule mbiko esiyitholayo ethi yona ama-CIO bathola i-bonus ngomnyaka odluleyo, like layizwa yini imbiko le?
Hayi, angikabuzi mina khonokho. Angikabuzi sibili khonokho. Nami ngingafuna ukuthi ngidinge yikuzo. Nxa kunjalo, uhulumende kasise ukuthi sesiqalisile ukubhadala abantu bayabefuna ukuzwa khonokho nje ukuthi hayi, sesiqalisile ukuthi sibhadale umuntu wonke uzayithola.
Lo-ke ngumnumzana Richard Gundane umgcini isihlalo wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende kudaba lweholo iApex Council ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ziqhubeka zingena kwele Botswana ngemva kwekhefu leKhisimusi. Kulezinye izihambi eziqeda amahola afika ayisithupha zilindele ukuthola uncedo emngceleni wePlumtree. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya esePlumtree.
Iningi iqhubeka isehlela emazweni ngomakhelwane ngesikhathi umumo omnotho weZimbabwe uqhubeka usonakala. Emngcelweni weplumtree akuhambeki ngesikhathi iningi liphindela eBotswana kanye leSouth Africa ngemva kokuyadlala ikhefu leKhisimusi ekhaya. Kule ndwendwe ezinde zabangela amaphepha okuhlala eBotswana, ama-residence permits okutshengisa ukuthi ungaba lo mphakathi omutsha osuzimisele ukuphuma elizweni ukuyadinga amathuba amatsha phandle kwelizwe. Unkosazana Silindile Ndlovu uthi bami isikhathi eside emngcelweni bengatholi usizo lokudinisa incwadi zokuhamba, njalo esithi iningi ukhanya ngeliphuma eZimbabwe okwakuqala.
Amalayini made kakhulu eborder, abantu bayema for 3 to 6 hours, ikakhulu abeZimbabwe bezama ukuzadinga amathuba okuziphilisa ngapha kweleBotswana.
Uqhubeke esithi yena inhloso yokubuyeni kwakhe eZimbabwe ephuleni komnyaka odluleyo bekuhlala engasaphenduke leBotswana, kodwa umumo umbambe ngamandla ukuthi aphenduke
khaya eZimbabwe. Sisithi sizafica umumo ulungile. kodwa umumo usifose ukuthi siphenduke kwelebetswana.
Omunye obesendleleni ubhekise kule South Africa umzana Bhekane Mathanda uthi kumgceke uthi isimo asimanga kahle yikho bekubonakala abantu abaningi okwethusayo bekundwendwe ezinde kangaka.
Abantu abaningi babonakala sebe chaye udwendo lokubuyela emsebenzini lapha abasebenzela khona kumazwe angaphandle. Sibona eBide Bridge lePlumtree ama queue emade kakhulu abantu bethatha from 6 hours kusiya phezulu ukuthi bechaphe umngcwele.
Uthi isimo esikhona eZimbabwe sesixotsha iningi ngesikhathi amankampani evalwa kuthiya iningi lingela enye indlela ngaphandle udinga okusiphilisa kwamanye amazwe.
Lokho kunye kungabangelwa ukuthi kungaba labantu abatsha asebechapha njalo ukuyadinga imisebenzi ngaphandle kwelizwe ngenxa yomumo ukuthi kubonakala ungabi ngcono elizweni leZimbabwe. Abantu abaningi imisebenzi lokho ingathola kahle, amakampani lokho evaliwe, kanti lamanye futhi kade operator kubonakala engani kasozevulwe ngoJanuwari.
Noma nje ungakakhitshwa inani labasebenzise umncelo wePlumtree leRamokhabane ngekhefu leKhisimusi, abebhuzana bathi inani lezimoto ezidlule lingaba phezulu okwedlula kwenye iminyaka. NginguMartini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngikasabona kuleBotswana.
Siyabonga Martin. Kunjalo nje uhulumende uthi imigoqo yokuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eNational Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudalela eCabinet lapho esimelele ukwethulwa. Injongo yalimgoqo ngeyokuthi uhulumende athole indlela angathola ngayo inzuzo kumali ethunyelwa ngabantu laba, njalo lokuthi nxa befuna ukusungula amabhizimusi ekhaya bamele balandele imithetho bani. Oqoqa inhlelo zenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eGlobal Zimbabwe Forum, umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi abahlala ngaphandle kwelizwe kabemukeli imigoqo le ngoba bengavunyelwa ukuvota besemazweni abahlala kuwo, lokuthi babe yizizalwane zamazwe abayabe bekhona kunye leZimbabwe, i-dual citizenship ngesilungu.
Masikhuluma nge-diaspora policy for amaZimbabwe, sikhuluma ngendlela lapho uhulumeni lapho eZimbabwe abefisa khona ukuthi asebenzelane ndawonye nezizalwane zeZimbabwe esezihlala ngaphandle kwelizwe. So i-policy yakho niyacubunga lokuthi kuyini okumele uqathekise ma uhulumende esebenzelana nezizalwane lezi.
Khona kuyini kakhulu uhulumende abe kujongile? Kukhona yini okunye okungayisikho imali?
Kakhulukazi okunye kumele kuqathekise yindlela izizalwane ezingaphandle kwelizwe okumele zikwanise ukuthi zibe lakho ukwenza izinto ezinjengamabhizinisi ekhaya, kumbe ukuthi zithenge izinto ezinjengezindlu, into ezinjalo ekhaya, kumbe okunye indaba zamaphepha ezinjengama-birth certificate, ama-ID, nama-passport. Lakhona ukuthi umnotho welizwe ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zingasebenzisana njani nohulumende.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zisithi zona zisola uhulumende ukuthi kaziphi ithuba lokuvota nxa zisemazweni lapho ezihlala khona. Pho manje ipolisi yona le izasebenza kahle na zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zikhonona?
Kuhle ukuthi kube nepolisi, kodwa leyo ndaba ngiyithiyene leyo ngoba ikhuluma esingathi ngokwama-elections, singathi kumbe i-electoral framework kumbe i-electoral policy. So kuhle ukuthi ma kukhulunywa ngepolisi leyo, indaba leyo yokuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe lethuba lokuthi zivote masifike kuvota, ikakhulu ma sibona amanye amazwe anjabo South Africa naboBotswana, oGhana, oNigeria, siyabona ukuthi bayavota kuma-consulate, kuma-embassies abo, into ezinjalo. So lakho kuyabe kukuhle ukuthi izizalwane ezingaphandle kwelizwe zibe nethuba elihle lokuthi lazo zibe yimbobhi kuma-elections. Enye into futhi emele icubungule ipolisi, imele icazulule daba lo esingathini i-tax umthelo, like i-taxation yama-citizens. Ngenye indaba futhi emele iqakathekise ukukhuluma ukuthi kwenzakala ngesikhathi esinjani ukuthi umuntu ongaphandle kwelizwe abe lakho ukuthi nabhadale i-tax yakhe, abe yi-citizen e-responsible e-supporting the government.
Ngokunzwa kwakho bayakuthakazelela yini lokhu okufuna ukwenziwa nguhulumende okwepolisi yonale?
Abaningi abakuthakazeleli. Siyazi ukuthi abaningi basukela izweni ngendaba yomumo wemnotho wesizwe, ngendaba yepolitiki. So abaningi bayakhonona kulokukhonona okukhulu ngoba uhulumende okhona elizwe abaningi abamsekeli. abanye baphinde bakhonone ngendaba yokuthini kumele kucace obala kumbukhulumende akwenze kube lula ukuthini umuntu oyisizana naseZimbabwe osenethuba elihle lokwamukeliswa i-citizenship yelinye elize abe nethuba lanalelo esekelwa ngukhulumende weZimbabwe, ngoba siyazi ukuthi ngapha eZimbabwe ikakhulu i-ofisi ka-Register General ikhanya ilobuhlungu kakhulukazi ma umuntu ophuma eZimbabwe esithi yena nami ngifuna ukuthi ngibe le-citizenship yelize kumbe engihlala kilo esingathi ngesilungu dual citizenship kumbe access to multiple citizenship status.
Hello ke ngumnumzana Daniel Molokele obe sixoxa laye kuhlelo lwabe Zimbabwe yabahlala kwamanyamazwe, yena engowenhlanganiso ye Zimbabwe Diaspora Forum. Ukuhlelo lwe Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udlakela oluqhamuke izolo kulwisana amapholisa labamatshayeli bamakhombi eChidungiza. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yama-drone ngezansi yele Ethiopia eyayisungulwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhonweni lowo. Abeqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbalwa ezenjiwa amafutha ezimota kwele Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba omaquphula emzimbeni, kodwa amasosha abikwa enelise ukubulala abantu abaningi edolobheni elenjiwa amafutha la ele Al-Sidra. Edabeni olumqoka lamhlanje, ukusebenza gadalala kwezizalane zeZimbabwe kwele South Africa sekwenze iningi lazo zinconywe kakhulu kanye lokuphiwa imivuzo. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela inkampani yemithi yemvelo eGreen World kwele South Africa zithole imivuzo egoqela izimota ezintsha ngenxa yokuzinikela lokusebenza gadalala. Okunengathi kuzweni kuBenedict Nhlapo esiphalolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sikhumbuzo Nyathi ngomunye wabasebenze okwedlula bonke ezansi yezwekazi leAfrika. Yena ke uthi uThabe uManzide. Umvuzo ophiweyo ugoqela uhambo lokuyahlala eChina ekhomba ngophakathi okumalanga ayisikhombisa.
Yazi ngizizwa ngimafurufuru ngoba for the first time ngizithola ngiphakathi kweflight. Akungenze ngaze ngakhethwa nami ngaba ngomunye wabaseChina ikuthi nami ngisebenze kanzima ngoba nami benginaso leso sifiso and ngafaka more effort for ukuthi nami qualify ngiye eChina.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthandazo Masiza odabuka eKezi, yena uthole ikhefu lamalanga amathathu lokuyahlala ehoteleni yabomali yavuza eSun City kwela South Africa. Uthi imithi yesintu abayithengisa kule nkampani usebone isiza abaningi, yikho kumenza asebenze gadalala.
IGreen World idila ngezempila kahle nezebusiness. Kwezempila kahle isisize abantu abaningi. Kubusiness side isishintshe impilo zabantu abaningi, kanye neyami mina ngwami ngikhuluma nje isishintshe kakhulu from being a security guard kuze kufike manje sengi business person, sengiona nami eyami shop la ngidayisa khona ama products aka Green World.
Umnumzana Andreas Banda ozalwa kwamasendo ePlumtree yena ungene kuGreen World ngo-2014 ngemva kokwenza imisetshenzana eminingi kwele South Africa ehola imadlana engatsholutho. Uthi ngemva kwenyanga ezisithupha eqalile ubesele sakhe isitolo semithi yeGreen World. Ngenxa yokusebenza gadalala usehanjiswe eChina leDubai mahala, kanti laye ngomunye wabeZimbabwe abathole imivuzo.
Eyami kusho ukuthi ezoqala iyo leye 87,700 noma ngithathe imoto. So ngiyazichuzela ukuthi ngifuna imoto noma ngizothatha imali. Ngizwa ngijabule kakhulu ngoba lento ayikaze yenzeke kimi eminyakeni yonke nje ngisebenza kumlungu. Ngangithi makuthiwa ngiphi ibhonasi mhlambe noma kwesinye isikhathi akuthengele nje 2 liter coke akuphele isidumbu senkukhu.
Umqondisi wenkampani yeGreenworld umnumzana David uthi kubathokozise kakhulu ukuthola izisebenzi ezikhuthele kangaka.
I'm very happy to see a lot of people are driving their car off of their life.
Ngiyathokoza kakhulu ukubona abantu bethola imota abebezifuna ngenxa yeGreenworld. Njalo ngenyanga zonke bathola imali ngokwenza lowo msebenzi. Baguqula impilo zabantu abaningi kanye nezemuli zabo.
Loba nje izizalwane zeZimbabwe zisaziwa ngokuthi zifunde kakhulu. Iningi lazo lifika kwele South Africa lenze loba yiphi imisebenzi engenza baphile. Into ke abadume ngayo okwedlula zonke kule misebenzi yikuthi basebenza ngokwethembeka njalo gadalala. Okuyiso isizathu esenze ukuthi iningi labo liphiwe imivuzo kule inkampani. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Kuhlelo lwethu esilipha maviki wonke ngolwesithathu uhlelo liphuma lendaba litshonele indaba lamhlanje sikhuluma lomnumzana Tobias Sibanda isakhamuzi sedethe ongomunye wezakhamizi eziphathisa ngokucenta lokugamula izihlahla eceleni lomgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls. Okwakuqala mnumzana Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini lokho elikwenzayo sizwa kuthiwa liyaphathisa lapha liyacenta njalo ligamula lezihlahla. Ungasitshela ukuthi kuyini elikwenzayo?
No, lapha nje into esa amanye amadoda njangani acaba ngayo athi no. Kulezi ingozi eziningi ezenzakala emgwaqweni la. Kulezi inkomo eziphonga uhamba nje anti abona kathesa kulatyani zihamba sidinga utyani. Abantwana besiya ezikolo lapha emgwaqweni kulomunye umama futhi wakwalimala lapha bezama imota zikrosana nje omunye wachaya imota omunye walimala izihlo so sahlala phansi sakubona ukuthi no kufanele ukuthi iphonge uncedisa nje kwenze ukuthi abahambayo labo behambe kuhle abahamba ngenyawo labo benelise ukubona imota ikhatshana. Lezi nkomo la nqa umuntu obuya ngemota nje ngenelisa ukubona inkomo ikhatshana kumbimbi. Labantwana besikolo ngiyabona kubalula ukuthi behambe esikolo nje benelisa ukubona izimota lapha lalapha. So yeyo yayinjongo yethu ukuthi siphathise.
Manje ekwenzeni khona lokhu bakhona yini abakahulumende abakaye balibona balibonga?
Sike sakhuluma lokhu ukansela lapha uCosmas Makiposa. Ngike ngezwa kuthiwa kwakulomunye wakwafika obona kwezemgwaqo lapha babonana nje kodwa thina hayi kaze sihlangane labo kangaka ukuthi sesingakhuluma lapha but bake ba omunye ngeze ukhansela entshela nje.
Bona esigabeni bathi nabantu bayaliphathisa yini lani ukuthi likhanye liqhuba umsebenzi?
Hayi ukuthi thina asizange sibe ndalo ukuthi abantu bathini. Yikuthi nje abantu balembono ethiyene omunye amuze esithi kani kutsho ukuthi liyathola okuncane. Omunye laye abanika umlando bethi no uhulumende ngabe laye uyangenela. So imboni yabantu ethiyeneyo but thina nje lathi saba lo mbono wethu injongo yethu uthi no asizame ukuthi siphathise lapha emgwaqweni into zihambe kahle. Even laba ezimota nje badlula nje besibona zisebenza emgwaqweni siklia asekukuhle. Even lapha nawahlala khona amapolisa befaka i-roadblock salungisa konke hayi lanxa umpolisa ekhathana abantu bambona nje dana ngona umpolisa lapha.
Likwenza libangaki lokho?
Ya inamba ngkona ihlala ikhwela saqalisa nje si-6 uqalise ngomunye undoda nje wathiwa ngumelusi Nyoni. Then hayi inamba lokuqansa nje ezikhathini yabona into yevoluntary omunye ezikhathini nje wasiza izakhamizi uzathola ukuthi engxenye kube le mfaka kube njani njani zinenge izinto ezenzakala lapha esigabeni but inamba nje sigijima yaze yangena kubo 10 siyathembe ngadlula siyaphambili.
Manje lisebenzisani lapho nxa lenza umsebenzi?
lapha njengezakhamizi nje asi amahloka nje lokunye wisigodo nje siwusesa njengamafoku nje ukwenza etameva ngoba kugcina ameva kakhulu so yiko nje sisenza amabhewula amahloka la khona kwanokuyizigodo kana nje kwenza ethi hayi engxenye yomsezi ungabalula nje okwakhonapho nje esigabeni nje yimaterial esingalesi esisebenzisayo.
Hayi kuyabongeka kakhulu njalo kuyabukeka elikwenzayo sibongile kakhulu ungavalela isuzulu.
Hayi siyabonga bamba mthakathi kandaba atwala umbaloko ngandingatwala umbaloko monseni zintizo yonseni hayi. Musiyaleka botu, tutandaze kuchitati mvula iwe mwenyika esu. Nyaboka.
Ayi, lati sibongile. Taboka.
La, tualumba loko, tualumba. Taboka.
Okay, ayi, uvele langelihle, bye-bye.
Nyaboka, sibili, ayi.
Alo ke ngumnumzana Tobias Sibanda oyedolobheni leDede ongomunye wezakhamuzi eziphathisa ngokucenta njalo zigamula izihlahla ngeceleni lomgwaqo osuka wobulawayo usiya eVictoria Falls. Leza tata ingoma ka Chris Makoya waziwa njalo ukuthi nguganizani esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ukufuthelana uqhubekela phambili edolobheni leChitungwiza kulandela udlakela oluqhamuke izolo phakathi kwabasebenza ukuthwala uzulu ngamakhombi lamapholisa. Lanxa izisebenzi zikahulumende sezithole iholo lazo likampalakazi zithi sezifuna ukwazi ukuthi iholo lebonus liyabuya nini. uhulumende uthi imigoqo ekuqondisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eNational Diaspora Policy isilolongiwe yasiwa kudalele cabinet. Lingakhohlwa usithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, silitshiya ke kustudio7 Live Talk. Lilale.